Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 27 kuNhlangula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Abantu abaningi abanamamask, I think ikokuspreada i-corona. Nakula muntu vele owasupervisor ukuthi otshele omunye ukuthi gqoke imask.
Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition.
Kodwa abasekela ibandla leZANU-PF bathi ikuzikhohlisa lokhu.
Ukubana kufakwe phandle njengoba kutsho laye ukubana hayi xa bengasusa ama-sanction kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana.
Bakhala ngezinyamazana zasendle ebulilima.
Maze silimile siba lohlupho mpela olukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulungulu lezinyoni. Yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezihlala endaweni okugxile khona umkhuhlane we-COVID-19 ziqhubeka ziziphilela njengenjayelo, zinganaki ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abafika phose inkulungwane i-801 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi phakathi kwenani leli abantu abangamachumi ayisithupha i-60 abahlolwe batholakala bele-COVID bahlala kobulawayo. So kulabantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili i-1725 asebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe, okumemetheka khona ngamandla umkhakha wegcikwane le-coronavirus obulala kakhulu. Loba kunjalo abantu bayahamba-hamba njalo bayazisebenzela njengenhlala yenza. Unkosikazi Ruth Dube ohlala kobulawayo uthi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bathole nzima sawasazi isikhathi eseyisuthi i-lockdown isikhathi bani. Plus abantu abaningi abanamamask, I think ikokuspreada i-corona. Nakula muntu vele owasupervisor ukuthi otshele omunye ukuthi gqoke imask. Bazihambela nje endaweni zokuthengisela. Njalo abantu yona lani number e-required nayo kabayimaintaini.
Umnumzana Thabani Ndlovu laye ohlala kobulawayo uthi aluqedakali uhlelo lukahulumende lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Lockdown le thina sikwazi ukuthi vele ikhona. Le ndlela umbiko ehanjiswa ngayo iyasiphica ngoba vele kuphikiswane. So into esiyikhathela kakhulu thina lapha asikwazi ukuthi siku-lockdown uba siku-lockdown localized leyo.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lekomiti yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu abasebenzi kuhle ngendaba yokuphangisa ukuvalwa kwamabhizimisi.
Okokuqala, abantu abazisebenzayo abasasebenzi kuhle ngenxa yokuthi isikhathi esiyiso lapho abantu abathenga khona kakhulu isikhathi santambama. So neso esikuthiwa abantu batshayise ngaso babuyele ezindlini. So ngokunjalo-ke sebeswela ama-customer abo. Kube sokusiza-ke uhlupho lokuswelakala kwe-transport. Uzafika ukuthi iningi labantu lanxa selitshayisa laphana i-transport sisilela kakhulu okwenza ukuthi abanye abantu bagcine bequma ngezinyawo.
Umnumzana Anthony Majongosi, umongi osebenza e-United Bulawayo Hospital, uthi abantu kabasalaleli umthetho wokuthi bazivikele, yikho okwenza ukuthi kukhuphuke inani labathapha umkhuhlane we-COVID-19.
Sibona inamba iyakhwela, abantu bayagula lo mkhuhlane loyo. Sibona ukuthi kuyabangela lokuthi abantu abasalaleli umthetho ukhona ukuthi bazivikela. Kuyafana lekugqoka ama-mask le-social distancing.
Umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro wazise intatheli izindaba namhla ekuseni ukuthi sokuseduze ukuba osomabhizimusi bonke baveze ubufakazi bokuthi sebahlatshwa ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukuze baphiwe imvumo yokuvula amabhizimusi lokusebenza. UMangwiro uchaze njalo ukuba idolobho lakoBulawayo kalifakelwanga imigoqo yokuvala idolobho ngehola lesithupha ntambama kusiya elesithupha ekuseni. Uchaze ukuthi umbiko ohlelo oluwethulwa ngumongameli, umphathi ntambo wezempilakahle kumbe omunye ongabe ephiwe imvumo nguhulumende. Sokule viki lengxenye, amapholisa ebike ukuba sokule curfew emalokitshini amaningi koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe umnumzana Patrick Chinamasa obambe osikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla leZANU-PF othe abahlala kwamanye amazwe kabasuze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izitshezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Unkosazana Barbara Danyanyiwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela izanu ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela izanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okuhlanganiswa yedumiso Dabengo Foundation usanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele i-America iqale ikhipha ama-sanctions. Okokuqala, kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama-sanctions. Yikho kumele siqale sesikubusisa kunibuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa, sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe lama-sanctions. Okwesibili, amazwe afake alama-antifake iZimbabwe ngaphansi kwama-sanctions. Malutshwane singawabalisa. Alubana izanu uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njenge South Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uye yame uqamele phezulu kweSouth Africa. Aluba bebeqinisile sithi diaspora vote bayafuna bebezavala ingxenye kubo America labo Britain. Bavule kubo South Africa lapho Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ukhetho lweZimbabwe kwamanye amazwe ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla leZANU-PF izitshezo zenotho.
Akula mntwana owesizalwane seZimbabwe isaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota. Siyenze lokho okulilungelo laso kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengoba kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa ama-sanction kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kube sosiba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebenesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni sebulima West Ward 10 esiquba khona lezakhamizi ngodubo lwezinyamazana ezihuqela indlovu lezinye. Inhlanganiso yehapa kuTrust ibambisana lomsakazo weStudio 7 ikhulume lomnumzana Sikhumbuzo Dube, umgcini sihlalo ohlelo lokulondolozwa kwezinyamazana ole campfire.
Maso silimile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulungundu, lezinyoni. Yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu. Labo mpisi nabo bakhona, sometimes nezilwane zinokufika kodwa indlovu kakhulu mangizikhangelele izona ezilombonakala omkhulu kakhulu ngikhuluma nje lonyaka ngikhuluma kunje nje kuwa-10 ebhambazi silabantu abaningi kakhulu esesiyabheka kumawadi wonke eyi-7 wakhanya ukuthi yona yiyo yodwa ephambili ngokuba lo monakalo wokudlelwa zindlovu
siphindeza qoka njalo ngodaba lolu nomnumzana Ochard Sibanda wake waba yi-game scout esigabeni sebulilima
bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalube yi-solution yokuprotekta abantu kuzinyamazana then kube sekusiba futhi lendlela yokuthi ama-game scouts labo bona babakhona khona le mayitengwe babe le-transport enough ammunitions ezokuyenza i-problem animal control
ugcizelele esithi
ngaphandle kwakhona okokuthi kuyenzakale khonoko kusho ukuthi kungaba lobunzima kakhulu lokumisa akuthi into engasayenzakali ilagisa kayisela control yonke into esingumathanda esikhathini esiningi okwakuvunyelwene yi-campfire concept ikuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulagisa area khona le ku-project area kulapho kuhlala khona izinyamazana zethu kodwa okwanamhla sekungumathanda abanye sebehlala khona le
unkosikazi Vainolia Moyo isakhamuzi se-10 laye uthi ziyahluba kakhulu inyamazana endaweni leyo
inkomo zabo zihlezi emabhongani ukuba kwazo khona le mabhongani abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kuthweli bekhona kodwa uthole umuntu useqile sengale okule ndlovu khona uma sekubasa umlilo indlovu lezana ziyethuka kube lezinja abantu bahamba lezinja khona ngale zinja lezana zingazethusa indlovu sezishele ukuthi zivalekela ngasezivaleka zibuya kithi and futhi ezinye ziyeke zingene kwele kutswana zisekele umangulwana zizothutha sezidinga amanzi ngoba amanzi kulindawo yethu aluhlupho kakhulu ekuqaleni indlovu zazingabuyibuyi kakhulu ebantwini ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugejiwe ama-canals lapha amanzi ayihamba khona esiya lapha ezazihlangabe zaziwanaka kathesi sezibuya kakhulu ebantwini ikhoza ingamanzi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Group Trust ingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo Unothando Pamela Pulu umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula elithi Nomina uqhubekela phambili ngohlelo lwe hashtag stop hunger in Zim. UNomina obambisana le World Peace Berlin AIMX Foundation lesizo lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJango Primary ePlumtree impuphu, indumba, amafutha lokunye. UNomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekuwukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana concentrate esikolo lakho ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult. So yinto ke sayidiscussayo le organization esebenza la eZimbabwe ukubana hayi kungcono sicalise ezikolweni.
Uthi kunengi afisa ukwenzela abantwana labanye kwele Zimbabwe.
Sicalise nje ngezikolo ezingu-2 iplan ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye isikole eseduzane.
Baningi abathakazelela akwenzayo. Omunye wabo umnumzana Sinkobe. Umphathisikolo weJangwa.
Ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi, abantwana kanye labazali. Ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu. Ngithande njalo ukubonga uNomina owefunda eJangwa owenze lesi sipho sasifinyelela.
Kukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo. Singangangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kulabantu abahlanu asebefile ulandela ukudileka kwesakhiwo esikhulu esabelweni seFlorida kule Melika. Abantu abedlula kancane ikhulu lamajumi amahlanu 156 ababonakali. Iphephendaba leli Miami Herald libika ukuba isakhiwo lesi sasakhanyelwa ngumanjinela owathi silakho ukubhidlika. Okwamanje usibalukhulu wesabelo lesi uthi sokumele kuhlolisiswe izakhiwo eziningi ezakhiwa ngulowo owakha iChaplin Towers. Inhlanganiso ekhangelane leziswelo zikaZulu e-World Food Programme ithi kulabantu ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ababhekane nendlala esabekayo kwele Madagascar. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Soke isikhathi sezamasiko. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuzilayo esintwini. Silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu.
Linjani Dube kustudio 7 kanye nakubalaleli baso istudio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu, manengi kakhulu futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Le mikhuba yezizwe zesintu kodwa zininga kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila njengokuthi kwakuthiwa ungabo hamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni. Kwesinye isikhathi kuthiwa kuyazila uqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela. Uzokuthiwa ngesinye isikhathi kuyazila ukudila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda. Kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo. Kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo kuthiwa uzoba lomsila wendwangu. Kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya lokho kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya, akutsho sibili ukuthi okunye ke kuyino esingathi kuyazila sibili esintwini
okudaleka ngenxa yemizi. Ngemkhuba yemizi uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnomzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo ukuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe sisitsho ukuthi ukusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila njengoba sesizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile. Kweminye imizi kuye kuthiwa nxa isekuyenzekela itshonele ilanga ingaphandle iwatshiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo. Izinto ezifana nabo sawudo uzokuthiwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni. Bese kusiba lezihlahla ezizilayo uzokuthiwa isihlahla lesi asibaswa njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibase leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye kuphosela ukugcina khonapho babangweni
kuba le zinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo njengokuthi ke ukubiza igama elithile mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitsho inyinto kodwa uthola ukuthi mhlawumbe omunye wabo babazala bakho khona lapho layo ulalelo gama. So kusukela lapho na njengomkhwenyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyazi ukuthi le gama elifana likamamazana noma likababazana. Ake ngifanise nje njengenkosi uJaka laphana kuthiwa yathi fika emfuleni yathi nxa inatha amanzi yasisithi amanzi lawo amtoti ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana ibalekela ukuthi ithi amanzi amnandi ngoba ihlonipha igama likamama wayo unandi.
Simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. besilomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo sinesizwe ezokholo silontungabela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi?
Siyahlangana ke njengenhlala yenza namhlanje kamama kuyinsonto kunje nje. Ngiyazi ubana bakhona abanye asebelindele ubana balizwe leli lizwi. Nkulunkulu asiza siphathise ukuthi leli lizwi esilizwa emsakazweni Studio 7 lingapheleli emoyeni kodwa libe ngumphako empilweni zethu thina esisemhlabeni. Liyakhumbula ke kulela isonto sabala imisebenzi yabapostoli chapter 2 esaqala ke uverse 44 kuverse 47. Sikhulumile ke kwelindluleyo ithuba sakhuluma nabomndeni ukuthi indaba lezi zokuswela kwabantu kumele kunanzelelwe kusasukela emakhaya sibananze sibanakekele. Ithi ke incwadi yona le esayibalayo sebesuke kuhlebunelana isinkwa emakhaya abo emzini yabo baphuma baya ethempelini labo kwakulabantu abaningi khona ngoba nanxa sisiya ethempelini kasisahlangani labomndeni kuphela kuthiwa baqhubekela khona ethempelini besabelana baqhubeka besizana bencedisana sebendawonye njengabantu azange bakhethe muntu azange babadlule muntu baphuma emakhaya abo bekholiwe ukuthi labanye abantu abahlangana labo kumele bathole ukuphila njengabo kodwa imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nye ethempelini inhliziyo nye eyokuncedisana ebunzimeni. Asithi ithempeli lingafana nje lomphakathi esihlala kuwo kumbe lona ilizwe ingabe iliphi lapho abantu abahlala khona abantu abakho liwe balomlando wokunakekela abanye abantu beqale emagumeni abo babe sebesiyanakekela ke isizwe. Lokhu kutsho ukuthi ungabona abantu edubeka insuku zonke beswela lokhu lalokhuyana elizweni okunye okuyabe kungahambi kahle yibukhokheli kumbe ngabantu okumele banakekele abampofu. Into edanisayo ukuthi iningi labantu bazikhangela bona bo sengitshela labo abalomlando wokunanzelela ukuthi khona okuncane kakuhlethunelwane kabakwenzi khona lokhu ngobana umoya kaNkulunkulu kakuphakathi kwabo. Ungabona umuntu engalanhliziyo yokuhlanganela labahluphekayo abaswelayo kutsho ukuthi uvelena inhliziyo kalayo. Bakhona abantu abaphila engathi yibo bodwa. Omunye wake wathi kimi ngenye imini laba abanye abantu abalokuningi bathi bangadla udlo useleyo kuze udliwe izinja kanti ke nxa usele omunye elamba ungamnika asile. IBhayibheli kalikhulumi into engayisiyo kuthiwa bahlanganyela izinto zonke behla izinto zonke yini izinto ezithinta impilo yabantu nxa kuthiwa bahlanganyela izinto zonke eziphathelene ukusa kwamalanga lokuphila lenhlala kahle yabantu. Basese khona abantu abangela nhliziyo yokunanzelela ubana laba bantu abahlala labo labo bangabantu bawuthanda ukuphila ngcono. Zinuka amakhwapha ikakhulu wena ololutho ongabelana labanye iyabelana labo awulahlekelwa ilutho kuthi ekugcineni nxa sibala kuverse 47 kuthiwa ke bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Abanye asithandeke ebantwini ngoba singamagovu. Nkulunkulu ke asibusise ngelizwi lanamhlanje kuze kwena phakade. Amen.
Lo lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zim. Papo muhle ngiyalibengelela kuhlelo lethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube. Sike sabalaye kuhlelo besikhangela udaba lohlelo lwabo olukhuthaza abakudalela eParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza. Idale leParliament lisandukwamukela lohlelo. SiloNcube kuhlelo ukuthi asitshele okuningi. Philani ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela ukuthi abakudalela eParliament bakwamukele njani uhlelo lolu?
Udaba lolu idalela eParliament ayizange iluphathe kuhle ngoba sathi sikhuluma ngokuthi sithi thina iBroadcasting Authority of Zimbabwe kule clause ekhona ku Broadcasting Services Act ebanika amandla ukuthi kube yiba babiza ukuthi kathi abafuna ukuapply ama licenses sibenga apply. Njalo bathi ukuthi ezindaweni lapha lalapha bazwakala besithi umuzi ilola lo ulomthetho.
Njengenhlanganiso likhangela ukuthola impendulo enjani njalo likhangela ukuyithola nini?
Sikhangelele ukuthi khona ba-amende i-clause le eku-Broadcasting Services Act okwenzela ukuthi abantu abafuna uku-applyela ama-broadcasting licenses benelise uku-applya noma ngasiphi isikhathi. Njalo okunye sikhangelele ukuthi impendulo okumele siyithole sikhangelele ngokuphela kwenyanga yona le.
Sikhangela udaba lokuthi ngomnyaka odlule kulabantu abakwamukele ama-license okusakaza ngemva kokuba uZulu jikelele wathi kuqakathekile ukuthi kube leminye imisakazo elizweni ngaphandle kwe-SABC. Ubona ngani uhulumeni uyasebenza gadalala na ukulungisisa udaba lwama-license?
Ubona kwami ngokusebenza gadalala ukuba uhulumeni nalokuthi anike ama-licenses kwaba laba abafuna ukusakaza abasha, hayi akasebenzi gadalala. Bona kulento yabo abayikhangele leyo ukuthi bathi bafuna ukunika ama-licenses ebantwini bona abangathi balobudlelwano lawo. Hhayi abahlosanga ukuthi bathi banika ama-broadcasting licenses ukuthi nje abantu abafuna uku-broadcast abanga-broadcast.
Hhayi isikhathi sesehliwe ngumangoyi Philani gqiba ingxoxo.
Amagama uma ugcina ngizathanda ukuthi ngithi kubalaleli hayi thina kasisoze sibeke phansi izintambo ukuthi siyekele ukukhankasela ukuthi khona kube lokulayisensa ama-community radio kumbe noma ama-commercial radio stations ngendlela iqondile ngoba okwenzakalayo asikho lokhu anokujabulelwa ngabantu. Kulokuthi khona ubani nyamazi lobani nyamazi yikho abakwenzayo and kule nhloso yabo abafuna ukuyenza.
Zukugandaba sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Siyabonga Philani. Isikhathi sesidlwe ngumangoyi kodwa lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-Live Talk The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 kanye lakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele 8-9 PM zulukandaba. Lingakhohlwi olivalelisayo ngenjabulo igama nguMaigobe. Mthwakazi omuhle zimpapo omuhle sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu uMaigobe ungadinwala kusasa. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abanengobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo besemazweni abahlala khona. Kodwa abasekela ibandla le-ZANU-PF bathi yikuzikhohlisa lokhu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wali balisa ngo keeps to.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.